iviki yaphela umuntu esuka eBorodile abuye atshona lele eHarare, abuyele futhi eBorodile ayesebenza, asezebuyele endlini ekuphileni kweviki. Izinto ke emashophu hayi azithengeki, uthola intengo zingaba zintathu zingaba nhlanu, kube le ntengo ukuthi ule cash, kungaba le ntengo ukuthi ule swayiti, kule ntengo yokuthi ule American dollar. Yona ke kuthi ibambeki imali yangikhona ke leyo ekwabaningi ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga, abaqhatshi athi imali ayikwani, akala mali. Hayi, izinto azimanga kakuhle kulezi nsuku nje, abanye sebetshona nje bemile futhi bemelela amafutha ke petrol. Ikhwelile ke, abona isikhwele yaphinda kabili, kungaba igasi la amagesi ayahamba, igasi isikhwele amaviki elandelana. Loke nje savelele ama-election, unganta khona abantu bavotela ububi, akulanto enhle mika kuhle lapho.
Uhulumende kaMnangagwa uthi ilizwe lisesimeni esihle njalo sokuyisikhathi semvuselelo. Akona yini amankampani aqhatshayo?
Uhulumende kaMnangagwa ke kachiyananga lo kaMgabe. Isikhathi esidlulileyo abantu bekhala ngombuso kaMgabe. UMgabe ubethi nxa enikwe ithuba lokukhuluma athi umnotho uyathuthuka, bona abantu bethwele nzima. Sesibone uMnangagwa laye enyaweni lukaMgabe, abantu bathwele nzima yena ukuthi izinto zikahle. La madili awakutshoyo ukuthi wasayinile abonakali phela. Lezo imali othi khona kuthiwa zibuyile, azibonakali lezo mali. Kayehlukananga ke lo mgabe ke uMnangagwa ekuqambeni amanga lokuthi izinto zinhle kungalanto enhle ebonakalayo on the ground.
Ukutshona kwabantu besendwendweni zokuthenga amafutha ungathi kuphazamisa njani umnotho ovele uceka nje?
Kathi ke isikhathi abantu abasithathayo bemelela amafutha isikhathi sokuba abantu aluba bayasebenza. Nxa ke kumbe ngamakampani abantu bezatshona bethunywe besiyalindela amafutha, leyo mota kufanele ibisenza umsebenzi. Labo abafanele bebe bezincedisa njengoba uZulu nje ehlezi ezincedisa, kufanele bebamba laphala laphana ukuze athole imali. Siyathatha ke ithuba elide ke emelele amafutha ukuze afinyelele phela ukuyabamba lapha lalaphana. Laviyole imali emabhanga futhi nje njengoba ingatholakali. Suyamelela ke emabhanga uyephinde uyemelela amafutha. Kudla ke isikhathi sokuthi sikwanise ukuphakamisa ezomnotho. Akula ke ilizwe eliphakamayo nxa abantu betshona belindele lokhu lalokhuyana. Abantu kufanele bebe besemsebenzini, ayisibe sikubonayo lapha eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende Mnumzana Moyo ukuze umnotho ube nganeno abantu beZimbabwe bakhona ukuphila kuhle?
Abantu abakabi lethemba lokuthi luhulumende utshiyene lowezolo. Kuqale ngendaba zokuthi uyabufakeke imali ebhanga uthi usuyayilanda uthole kuthiwa kayikho. Usuza kuthemba njani ke ukuthi ngabantu abasembusweni abaqondileyo? So ukutshontshwa ke kwemali emabhanga yikho kubangela nje ukukhathazeka lokuthi labangaphandle kwamazwe okufanele sincedisane labo, kumbe bangavula amakampani, kabatholi ke ingxoxo enhle evelela kuma-businesses aphakathi kwelizwe. Nxa ke ama-businesses aphakathi kwelizwe bengatsho kumbe bengala-faith lohulumende, kutsho ukuthi akula ovelela ngaphandle ongafaka imali yakhe. Awula guarantee ukuthi nxa ungayinvesta imali yakho namhlanje, kusasa nxa ufuna ukuthi uyithathe uphume layo ungayithola. So akutshiyananga kuhulumende lo lokhulumende wezolo. So ngesilo singathi iconfidence ekhathi khangeleke ukudinga abakhona iyaswelakala kwamabhizinisi. Abantu badla bephosela ngaphansi kwamaphilo kwemiqamelo, akula umuntu ofake egcekeni. So kuba nzima ke ukuthi umnotho wezwe uthuthuke.